ngalesi sikhathi sonke isikhathi ngibona zonke ingqoqo zezana kade zibhotabhota ku-social media la. Bengicabanga umama ozala lo mntwana ukuthi kambe ubuntu sobaya ngaphi ebantwini ukuthi uzazala umntana wakho uze azame ngendlela zakhe zonke zokuthi aphumelele. Ngoba ngike ngalandela la amavideo akhe bemi-interviewer laye, angathi wayi-interviewer mbaleni uGinimbi. Ezikhulumela nje ukuthi ngaqalisa from a humble lokuze, from a humble beginning. Ngapho nguza nje omunye umuntu esithi kufunakala igasi ngale kwenye i-embassy kulomunye umuntu ofuna igasi. Ngase ngihamba mina sathenga igasi liyana ngale, ngayithengisa ngenye imali emntwini lwa. Yikho lapho kwaqalisa khona. Uyazikhulumela futhi ukuthi mina ngumuntu vela ngiyathanda ukuhamba emapartini, ngiyathanda ukuhambela ama-nightclub, kasihli lutho. Kodwa in the process wazisebenzela, wasebenza hard, waqhatha. Izolo bengikhakeleke la ethi eBotswana ngaliqhathe 140 people, eSouth Africa ngazithi bangaki, eZimbabwe ngazithi bangaki. Kodwa this is a young man osebenze hard ngama-strategies zakhe. Wafaka i-structure sakhe esokuthi aphumelele njani. I think kule nto yena leyo ukuthi njengabantu abamnyama sisuka sithi singaphuma le-strategy sesiqalisa ukuthi kukhona okukhona okunukasantungwana la, awusoze uphonge usuka la nje unothe nje ube njani. But now the good strategy uyenelisa ukuthi ufike khonapha.
Kuyini okwenza ukuthi abantu besicabanga lokuthi umuntu lo muntu ngathi ezinothelezi?
Into yethu nje yazi into le yobunyama eyafakwa phakathi kwengqondo zethu ukuthi siziphike. Nxa siziphika lapha ngisho ukuthi ukuba yi-denial njengabantu abamnyama ukuthi asizikholwa ukuthi singafika kuleliyana banga. Ngakho-ke sonke isikhathi sihlala sikhona phana si-stuck kuwona lana ama-trenches okuthi singeke siphumelele. Nxa usuphumelela uphumelela ngomuthi kuphela. Ngangabona into esuphayo.
Kodwa-ke mama kusenjalo abantu abaningi ngabazisa ukuthi ntwana-ke setshonile kunje bekumele ke sibone ntwana yade kumnikazi wamakhampani sesibone izisebenzi zakhe zikhala kubotswana zinika ama-statement ukuthi sitholelwe ngubaba maybe u-market manager maybe CEO ebotswana yamakhampani awuthi wagcwele ebotswana e-South Africa bekhulume bekhala lapha kwabe lesi sisebenzi sakhe sisodwa esibonakalayo phambili ngaphandle kwalosi kade sithi uyamncedisa.
Kusho ukuthi lokho sesingawuphosela kini ama-journalist ukuthi kuhamba njani ukuthi kuyaswelakala njenje lo yedwa lengamthumela ebotswana ngikhona ngale akadingwe lawa makhampani.
Usesizwe-ke usokhela basane Mike Ganga, wena uthini ogcine ngike ngawubona uthenga usethi ye-internet azisebenzi lezi utsotsi lo ubusitshona ngike ngabantu babo ukhasi lakho lokuzilibazi ukhuluma kakubi kakhulu.
Bengisithi umuntu onjengoGinimbi, umuntu ongaziwa njengomuntu vele othanda ukubukisa into zakhe zonke azenzayo, kwehlulani ukuthi sike sibone ividiyo or maybe ama-pictures esemsebenzini lapha abantu abasebenza khona ethethelala ividiyo siba simbone nje lama-employees akhe esithengisa futhi ke ngumuntu obengasithengisa nje ukuthi this is my company, I own this company, I've got maybe 150 employees and stuff like that. Into esiyibonayo kuphela ukuthi ube ngumuntu ovela kuma-white parties, Australia, America, Canada, I'm sure that's the UK, another one that's the UK, but we are not going to be able to get a call. But for us, it was a website, a company, because now the money is going to be able to own a company, sing a website, sing a way to operate a lot, to work on. So, the scale of the loot, I'm going to be able to get a company on 7. I want that to be 7 to 1.